Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umuntu obizwe ekoti ubaba uthangirayi wake waba ngu-prime minister welizwe laseZimbabwe, njalo lelungelo lokuthi ahlonitshwe nanxa angasesengu-prime minister. So umuntu angabotshela khonokho.
Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzura ubotshwa lamhla eHarare ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa kamongameli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai emthethwandaba we-High Court.
Wakhangela information yethu uthi iza njani kubalimi, isuka kulabo abayenza obomomkhathi kudlule kumbe abe-Minister of Agriculture, ama-RX officers. So khonapho umlimi uyabe elenye imibuzo, ngezinye izikhathi u-RX officer uyabe engakwazi ukuthi aphendule njani imibuzo yemlimi.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi eZimbabwe ziyavumelana ukuba kuqakathekile ukutholisa uzulu ikakhulu abalimi imfundiso eyaneleyo ngezokuguquka komkhathi. Inkampani ye-Transformative Communications Consultancy ithi iphakathi kohlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi asebenzise amandla elanga awesola. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubotshiwe namhla ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa kukamongameli webandla lakhe le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emthethwandaba weHarare High Court lamhlanje. UTsvangirai ubesemthethwandaba kucala aletheswa ngumkhokheli webutho uColonel Christopher Mayoyo othi wangcoliswa igama lakhe lapho umnumzana Tsvangirai aze athi wayekhokhela udlakela phambilini kokhetho luka-2008 edolobheni leMasuingo. Ngalokho uMayoyo uthi ufuna ukuhlawulwa imali engangamadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. UTsvangirai uthe engena emthethwandaba amapholisa athi kumele aveze isithupha sakhe. UMonzora yena wathi yikumhlukumeza lokhu umnumzana Tsvangirai ngoba kungela muntu ongamaziyo. Kodwa amapholisa ahle amdumela ayamvalela estoksini seHarare Central umnumzana uMonzora lapho kade elokhu ekhona sisiya emoyeni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo othi njengoba ukhetho selufika eduze, ibandla leZANU-PF kukhanya seliqalile ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe.
Kuyasidanisa ukubona amapholisa esebenzisa isandla esinzima entweni ezicacileyo, kambe shuwa umuntu angabotshelwa ukwazisa amapholisa ukuthi umuntu obizwe ekhoti ubaba uTsvangirai wake waba ngu-prime minister welizwe laseZimbabwe, njalo lelungelo lokuthi ahlonitshwe nanxa angasesengu-prime minister. So umuntu angabotshelwa khonokho. Lokhu sekukhombisa ukuthi iZANU ivele isiqalisile umsebenzi wayo wokwethusela abalandeli bebandla lethu, ngoba besazi ukuthi sesiya kukhetho sebedinga izindlela zokuthi babone ukuthi basenze sinenke ngokuthi sikhankasele ukuthi uZulu wasezimgobile.
Kanti vele kona emthethwandaba sekungenwa ngezithupha.
Hayi, kuqalise namuhla ngokuthi umuntu ade size emthethwandaba ngobaba uTsvangirai. So bebedinga indlela zokuthi bamngcolise, bamlulaze, abe njengomuntu kazana. Lapho nginje songihlala ngingenile emakoti, akulalanga lapho engangabuzwa khona isithupha. So kuyindlela nje yokuthi bamlulaze nje. Apho umlengilengisa nje, batshengisele ukuthi bona banamandla.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ingcwethi kwezomumo womkhathi elizweni ziyavumelana ukuba sikhona isidingo sokutholisa uzulu ikakhulu abalimi imfundiso eyaneleyo ukuze bayizwisise lokuyixazulula imbiko ephezu komumo womkhathi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wengcwethi zalolu hlangothi oluphathelene lomumo womkhathi kanye lokuguquka kwawo ezivele emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika owenzelwa ewetheleni yeMikkels owe-19th Southern Africa Regional Climate Outlook Forum, SACOF 19, Midterm Review and Update Draft Program. Lo mhlangano wenziwa ngaphansi kwesihloko sokubonisa phezu kokungenziwa ukulungiselela umonakalo ongadalwa ngumumo womkhathi kanye lokuguquka kwawo, lapho kuvezwe ukuba abalimi bengayethembi lokungayizwisisi imbiko ephathelene lokuguquka komkhathi kubangelwa yikusilela kolwazi. Kungakho uhulumende beqonqoselwa ukuba batholise lolu hlangothi imali yokuqhuba inhlelo ezigoqela ukutholisa abalimi imfundiso ngezomumo womkhathi. Omunye walezingcwethi ezingena lomhlangano wensuku ezimbili oqoqwe ngabe United Nations Development Fund, UNDP, umnumzana Benjamin Gwenda, isifundi esilungiselela ukuthatha izifundo ze-Masters in Agricultural Meteorology, uthi ziningi izizathu ezenza kube lokungathembani phakathi kwabo labalimi.
Ungakhangela information yethu uthi iza njani kubalimi isuka kulabo abayenza okomumo womkhathi kudlule kumbe abe-Minister of Agriculture, ama-RX officers. So khonapho umlimi uyabe elenye imibuzo, ngezinye izikhathi u-RX officer uyabe engakwazi ukuthi aphendule njani imibuzo yemlimi.
Ethi kuqakathekile ukwenda ukuthi uhulumende abele lolu hlangothi imali eyanelayo yokuqhuba umsebenzi ukuze luvinjwe udubo lokusilela kokudla elizweni, hathi ukugijigijima sokonakele njengalokho osekusenzakala manje.
Okunye kwakhona okusibambayo yikuthi ungakhangela ezinye indawo elizweni lethu azibambi iradio kumbe itelevision. Umumo womkhathi iyafika khona but iyafika usuphuzile, njengoba yinto eyabikhulunywe namhla omnye umuntu ezayithola phambi kwakusasa. So vele izinto sezitshintshile, okwakhulunywayo lalokho esekukhona namhlanje kuchiya. So abantu bayasesithano lapha kwaqamba amanga.
Umnumzana Excellent Hachileka obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-UNDP laye ugcizelela ekuthini uhulumende abe leziqondiso ezicacileyo zokusebenza kwalolu hlangothi.
We have not developed that trust within our institutions whereby we can...
Asikabi lazo indlela ezizakwenza ukuthi uzulu asithembe kunhlangothi zethu zonke, okufana lokwazisa uzulu ukuthi athathe amanyathelo okwehlisa inani lezifuyo zakhe. Kusese labantu abenelisa ukuzithenga bathole inzuzo. Lukhona ulwazi esilupha uzulu kodwa lungamguquli. Lokhu kusitsho ukuba kukhona okusilelayo.
Ingcwethi ezingena lomhlangano ziyavumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi ohulumende emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika aqakathekise umsebenzi owenziwa yilezi nhlangothi ezibona ngezomkhathi lokuziphathisa ngazo zonke indlela, ikakhulu imali yokuqhuba inhlolisiso kanye lokusabalalisa ulwazi ngokuguquka komkhathi ukuze zabelane labalimi baluzwisise lolu daba kuqedwe ukungathembani okukhona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhloko kahulumende wakwele Japan umnumzana Shinzo Abe unqome kakhulu umongameli Robert Mugabe esithi ngumkhokheli olohlonzi ohlonitshwa emhlabeni jikelele. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe ngababili laba khonale kwele Japan lapho Mugabe ayethekelele khona. Umgabe uthe amazwe omabili ayavumelana endabeni zokuthi uhlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba United Nations Security Council kumele luguqulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930 12080 lagu 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yabafundi izinaso ithi yamukela ngenjabulo ukusungulwa kwekliniki ekhangelane lokuphathisa abafundi abaphila legcikwane leHIV eMidland State University. Iklinika le ivulwe inhlanganiso yeNational AIDS Council kumalanga asanda kwedlula. Ikolleji leli ngelinye lamakolleji abikwa elenani eliphezulu labafundi abaphila legcikwane leHIV. Abafundi abaningi kakhulu abesifazane babikwa besiya emacansini mahlayana labesilisa ngoba befuna imali yokuziphilisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezampilakahle njalo osanda gqiba izifundo zokuba ngudokotela ekolitshini le-University of Zimbabwe unkosazana Annette Moyo.
Emakolishini engingathi mina ama new transmissions andile kakhulu emakolishini and bekuyikuzitshela amanga ukuthi singalukhangela udaba nalolo siluvume sibe sesilu address. And I think the step that the National AIDS Council has taken linyathelo elihle kakhulu ngoba linyathelo elivumayo ukuthi uhlupho lula. Njalo kuyenzwe i-research kwatholakala ukuthi uhlupho yiluphi njalo luyihlupho olunganani babe sebengena to address that. And that is very important ngenxa yokuthi ungakhangela lapha esikhona ngendlela eselapha ngayo i-HIV. Ama-ARVs are the central pillar of i-management i-HIV. Xa kathesa umuntu engatholakala ele-HIV angitshwe ama-ARVs siyabe singayenzanga i-justice. Ngingathi mina kuyabe kuyikudinaya umuntu of i-right yakhe. So ngibona ngani inyathelo eliyenziwe i-National AIDS Council linyathelo elihle kakhulu.
Nxa sikhangela udaba lokuthi abantu abaphila legciwane le-HIV basakhangelelwa phansi kwezinye inhlangothi, awuboni yini kusiba lohlupho ekuthini abafundi baphumele egcekeni badinge uncedo ekliniki le eMidland State University?
Ngiza kubuyisele emuva ngesikhathi siqalisa ukubona uhlupho lwe-HIV lapha elizweni ngabo 1990 kusiyangena kubo 2000, i-stigma ibibahile in the community. Umuntu bengakwanisi ukuthi akhululeke angene esibhedlela okwaziwayo ukuthi selapha abantu abale-HIV, kodwa in the community we've won. Now I understand ukuthi e-college kumbe e-university is a small community, a closed community, okokuthi nxa ongasuka umuthi mina ngilayo uya kwazakala ngumuntu wonke ilanga lingakatshoni. Kodwa in the same way that we won in the community, I think we can also win and defeat i-stigma in the colleges ngokwenza okumele kwenziwe, because okumele kwenziwe kumele kwenziwe.
Alo ke ngunkosazana Annette Moyo, ingcwethi kwezempilakahle, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela ukumemetheka kwegciwane le-HIV ezikolo zemfundo yaphezulu okubikwazo kubhahile kulezi nsuku. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gumbo.
Inkampani ye-Transformative Communications Consultancy ithi iphakathi kohlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi asebenzise amandla awelanga awesola. Linkampani ithi lanxa iningi likhathazeka ngokuswelakala kwamandla kagetsi awezesa, ikakhulu emaphandleni, uzulu ulakho ukusebenzisa amandla esola, kodwa uhulumende kaphathisi ngoba ibhadalisa imithelo kulabo abayabe bethenga ama-solar panels asetshenziswa ekuphendleni amandla kagetsi ngalolu hlobo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSenis Banda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kumnyaka ka-2016 sikhangela ukuqhubekela phambili, singena emalokitshini, singena ezindaweni lapho okungalamagetsi khona emakhaya, sincedisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi yiziphi izibane ezikhona ezingasetshenziswa nxa umuntu ethatha-ke ilanga elisebenzisa njengamagetsi, njalo lokuthi nxa umuntu efaka emzini wakhe kungaba yintengo engakanani. Ngakho thina siphakathi kokukhulumisana le company enkulu kakhulu eseGoli, angisoze ngiyiqambe ibizo layo ngoba lokhu sisakhulumisana, ebesifuna ukuthi siyilethe ngapha eZimbabwe, sisaqalisa ngakoBulawayo, sisebenzelane layo ukuze sizame ukungenisa indaba le yamagetsi phakathi kwemizi. Ikakhulu siyananzelela ukuthi kulezi ndawo ezingalamagetsi ezinjengabo Country Park, indawo esanda ukwakhiwa, njalo kube khona abantu abahlala emakhaya eduze lakoBulawayo okumele ukuthi ngabe banamagetsi abalawo. Njalo siyananzelela ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa yokuthi bayabamba i-US dollar lamarandi, kuba lula ukuthi-ke bekwanise ukuthenga-ke lezi zinto ezesola. Njalo siyananzelela ukuthi uhulumende nangokwakhe ubesethe akusavunyelwa ukuthi umuntu asebenzise atshise abilise amanzi ngamagetsi, kodwa kumele asebenzise isola. Ngakho sibona kulesikhala lapha nasebhizinisi.
Yikhona yini imizamo eyenziwayo ukuthi kube le sola layo encane engenelisa ukuthengwa nguZulu Mahlayana?
Well, kukabili. Okokuqala yikuthi singaba labantu abaningi abathenga isola, kuthi ukuthi intengo izayehla iye phansi. Ngakho ngumsebenzi thina ebesiwenza lo mnyaka owedluleyo ka-2015, sizama ukuthi bebe baningi, esingathi ngesilungu ukuqhelisa umkambo wabantu abangakwanisi ukuthenga ke lisola. Yimsebenzi besiwenza, besiwenza size sidinge sahlanganelana labantu abanjengabo Albert Nyathi, sisenza imfanekiso, sisenza imidlalo ukwenzela ukuthi bebe baningi abantu abazakwanisa ukuthenga lisola. Okwesibili, kuyakwaniseka ukuthi intengo le yehle nxa singakwanisa ukuthi sixhumane lamakhampani ayiwo avele elungisa lisola. Into esizama ukuyenza kathesi, amakhampani amaningi lapha eZimbabwe abelawo ethenge komunye umuntu oyabela ethenge komunye umuntu. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi siqumeke abantu ababaphakathi kwekhampani le esifuna ukuthi sifinyelele kiyo ukuze sikwanise ukuhoda kuchiphe. Ngakho ngalesi sikhathi ngikhuluma kanje, kade ngikhuluma ngale ikhampani yeGoli, akhona amanye amakhampani aseGoli, akhona amanye amakhampani akhona le e-Europe, abe kwanisa ukuthi alethe isola eqinileyo okokuthi abantu umuntu uyakwanisa sibili ukuyisebenzisa okweminyaka engakwanisa 15 to 20 years ungazange utshintshe.
Kulabantu yini abasola ukusetshenziswa kwesola njengokubona kwakho?
Hayi, udubo belukhona yikuthi okokuqala uhulumende yikho nje laba abenhlanganiso ezizimele zodwa. Kuqakathekile ukuthi kuqhutshelwe phambili kukhankasa ukuthi uhulumende kakhiphe-ke i-tax ayichajayo nxa izinto lezinjena eZimbabwe ngenxa ukuthi kugcina kudula. So into eqakathekile ukuthi uhulumende yena kakhiphe i-tax ethi yena kuzo zonke izinto ezithengwayo ezesola akumelanga kube le-tax. Ngokuqala. Okwesibili, siyananzelela ukuthi okunye ukuswela ulwazi. Abantu abaningi lapha eZimbabwe abakwazi ukuthi kule ndlela umuntu angathola khona ugetsi ngesola echiphileyo. Udubo olukhona ukuthi abanye abantu ade bethenga isola evelela ikakhulu ngale eChina ibi singasahlali isikhathi eside.
Hello-ke ngumnumzana uSenis Banda, isikhulumeli senhlanganiso ye-Transformative Communications Consultancy, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhlangothi olubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission selusungule uhlelo lokusebenzisa usiba oluveza ukuba usuvotile ngenyanga ezayo kukhetho oluzakwenziwa kumakhansili ebubi, Bhinga, Tshiretsi kunye leVungu. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abathe baxoxisana lomsakazo weStudio 7 koBulawayo baveze imbono ehlukileyo ngalolu hlelo, abanye belusola, abanye njalo beluthakazelela olwezekhi lokusebenzisa usiba oluveza ukuba umuntu usevotile, njengoba amazwe abalisa iSouth Africa, iAngola, iZambia, iNamibia kunye leSeychelles sebelusebenzisa. Omunye Omunye wamakhosikazi akobulawayo odume ngokukhankasela amalungelo abaphila ngokuthengisa. Unkosikazi Barbara Mukasa ubike ukuba uma amazwe abalisa iSouth Africa aselusebenzisa usiba lolu, kulungile ukuba iZimbabwe ilusebenzise, njalo omama abathengisayo kunye lozulu jikelele kumele aziswe kabanzi ngalolu siba ukuze kungabi lokuxokozela kundaba zokhetho.
Ngathi Zimbabwe nxa kungavumakala abantu kabafundise ngawo besiqhubeke ngawo ukuze kube lama changes lama reforms ona lawo esakhangelele ukuthi enziwe kungabi lokuqila nxa kusuka lama elections.
Osakhulayo owake waphatheka ekuhloleni ukuvota kukhetho oludlule eCholocho North ovame ukukhankasela amalungelo abasakhulayo uMichael Ndiweni, yena uthi usiba lolu lulungile kodwa yena ebefisa ukuba uhulumende asebenzise uhlelo lwakulezi insuku olwebiometric obeluzahuga ontanga ukuba baphatheke ekuvoteni.
Mina njengomuntu osakhulayo ngibona ngani imizamo lezi ezekhe ukuthi ba-introduce indelebu ink ingayehlisa ye ntshontsha kokhetho, kodwa bengifisa ukuthi ngabe ba-introduce into enjenge-biometric voting ezayenza ontanga bagijime ngoba i-ICT based. In as much as inganceda kodwa ngiyasola ngoba ngiyazibuza ukuthi kulo mhlometho konganani lokho kwenziwe ngomnyaka ephele abantu ade hambe siyageza khona i-ink asozigezeke yini layo naleyi iwumbuze ngilawo.
Unobhala wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo, yena uchaze ukuba uyalwamukela uhlelo lwe-ZEC noma nje elokusola ngoba ukusebenzisa uhlelo olutsha akuvimbeli ukuqilibezela ekuvoteni.
Indelivery inkile yabakhuluma ngayo I think ingabe i-right, but ngezizathu zokuthi ukhetho lihlala lutshontshiwe akula mntu ozabakwazi ukuthi ayijayelekanga whilist bekule nto ye-biometric abantu odwa sebekhulume ngayo kakhulu alubana yiyo njani esetshenziswayo ngoba leyi ipilot ukuthi kuyahlala ku-introduce izinto ezintsha kuze kuyofika now about 17 months before ulokozela u-2018 umnyaka ukhetho kuloke akukabi kliye ukuthini yiphi into esizayisebenzisa. So ngabe kulento yodwa ecacayo, but le ndelebre inki manje athi izanjani izahlupha indawo eziningi ngoba kula muntu okwaziyo ukuthi njani isebenza njani.
I-ZEC ikhuphe imibiko othi uma umzamo wokubona ukuthi usiba lokukhomba ukuba uvotile luzaba lempumela enhle ngemva kokhetho lwenyanga ezayo, balakho ukulusebenzisa kukhetho luka-2018. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sikhangela udubo lokusabalala kokuthelelana kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo emakolejini. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanyamazo ngamafitshane, unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanyamazo omhlaba uMnumzana John Kerry unikeze isicoco somvuzo wenhlonipho kwabesifazane abalichumi lani abavela emazweni omhlaba ese-International Women of Courage Award lamhlanje. Isizalwane sakwele Egypt esithumbe indizamchina sabamba ngamandla umtshayeli ukuma kwele Cyprus sicine sizinikele emapholiseni lamhlanje kulandela ukukhulumisana kwesikhathi eside. Leva balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
When we bow, Silalema, when we bow, Silalema, when we bow.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga ezivela eMalawi lamanye amazwe ezithi zilakho ukulungisa abesilisa ababathwele nzima emacansini lokuthi umuntu athole isithandwa ngesikhatshana. Inyanga lezi zibikwa ukuthi zifaka imilayezelo kumaphephandaba nxa zidinga abantu abagulayo. Kwenzakalani emphakathini? ukuze sihlaziye udaba lolu. Ake sizwe umnumzana Nicholas Moyo, omunye wabaqondisi kuhlangothi lukahulumende lwe-Rural Development Promotion and Preservation of National Culture and Heritage, exoxa lo Kips Dube we-Studio 7.
Uyafika edolobheni abantu befakile amabhakani be-advertiser ukuthi bona bayanceda induku esezingasatshayiyo, bayanceda ukuthi abantu bathole inzalo, bayanceda izinto ezinjalo njalo. So iside yokuqala uthola kungabantu esingathi zinyanga ze-advertiser. Kuside yesibili uthole laba bathi bangama-profit labo be-advertiser. Into evele ikhona kuyikuthi esikweni into esiyaziyo ukuthi inyanga ibinga-advertise, ibingazithengisi, ibithengiswa ngumsebenzi wayo. Abantu bebesithi izolo babe yibo abathi mina ngancedwa, ngoba into lezi bezikhuluma emadalo mba abantu bexoxisana bengabobaba. Uze umuntu esithi hayi mina ndilohlupho olunje, uthi hayi ngancedwa umgatheni. Umuntu aphumayo kugatheni, umgatheni afika amncedile. Aleyo ndlela kwakubenza bahlale belani belabantu abakhulumisana labo. Kodwa sokulamasela sevuthi, sokulamantu abadinga imali, sokungumsebenzi, sokuyibhizimusi. Ukuthi ungabathola abathi sebasila endaweni ezindlalo, abaningi asibatholi, sesibabala emanyuziphepheni. Abantu sebebophisene, umuntu sebophisa inyanga ngoba yambhadalisa imoda, yambhadalisa lokho. Kuyinto eluhlazo kakhulu njalo engaboniyo ukuthi iyadingakala ukuthi abantu babe beyiphakamisa kumbe bemthetho nje bakulandelele, singamelela ukuthi abantu baze balwisane sebeqilibezene.
Pho-ke kwezamasiko khonapho linalikubamba njani izinto kunje?
Into yokuqala yokuthi sinanzelele ukuthi iyalokhu zentweni zamasiko. Sesile ministry eZimbabwe khathesi esikhangela esithi Ministry of Rural Development, Promotion and Preservation of National Culture and Heritage. Sihlanganisa ke izinto eziningi eziqondana lezinduna lento zamasiko. Into esikhathazayo kakhulu ukuthi ngoba umhlaba siwavumela ukuthi abantu bevela kwamanye amazwe belethe ezinye izinto phakathi kwabo. Ngaleyo ndlela usuthola abantu abavela kwamanye amazwe besiba yibo ababuya bezoqalisa ukuthengisa imisebenzi yabo engaka. Kodwa uhulumende uzama ukuthi khona lokhu kuqalise khathesi ukuthi kuqondiswe, kube nemithetho ezaqondisa lezo zinto. Ngoba imithetho yamasiko ivele iphume emasikweni abantu. Sithi singavikela njani, singalonda kanjani amasiko abantu mhlawumbe besindebelele. Ukuthi nxa engenelwa ngabantu abavela kwezinye izizwe besithi bona bayelapho kunje lokunje, sivikele kanjani? Esintwini sakithi umuthi uvele uyathengisa esitaradini yini? Ngezinye zezinto ngiza kutshela ukuthi umuntu angaya mhlawumbe kobulawayo khathesi. Obulawayo selibhutshelwe, kumele liyebeka umuntu wena ofileyo, liye mgcine emangcwabeni. Isithu ofulawayo ihlilitshele ukuthi thina nasibhukha imingcwabo emangcwabeni akobulawayo, umngcwabo wokucina siwubhukha ngo-11:30 ngalesinye. So lusiko lwendawo, ngoba esindebeleni umuntu vele kabekwa ngemva kwemini.
Lo ke ngumnumzana Nicholas Moyo, umqondisi kuhlangothi lukahulumende lwe-Rural Development Promotion and Preservation of National Culture and Heritage, obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Isikhathi kasavuma ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kade silazo lamhlanje. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubotshiwe lamhla ngemva kokukhonona ngokuhlukuluzwa kamongameli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai. Ingcwethi kwezomumo umkhathi eZimbabwe ziyavumelana ukuba kuqakathekile ukutholisa uzulu, ikakhulu abalimi, imfundiso eyaneleyo ngokuguquka komkhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa. Igama nguChris Gande, lilale.